kambe wona amalunga edale leparlament ayengayehlule ukuthi asukumele umongameli welizwe engena edale leparlament kambe shuwa ikuyi kuthoni kono kufundisa ibukhokheli bani vele bonoko akinti nangathi okungadluliwe ukhetho oludlulile bakithi sesedale leparlament banesidiva njengabantwana shuwa kono kona kuyajanisa kuze kuthiwa umthetho kawenzwe eparlament kuthiwa abakhushele phandle ngathi besenza njalo sokuqhela kube kuhlukuluziwe sebenzenjani sokuphinda kokusiphenda futhi eminye umumo osokungenziwa singabantu okungala democrats okungalani okungalani but hey kuthi kufele emuva kakhulu lokho ngoba ngathi engeja kube sikhathi engeja nethina singakayingeje omunye umuntu ongaphandle ivin singakayingeje international community mayekizoengeje thina ezimbabweni nanjengamini itanile kakhulu ukuthi nandelele ukuthi wona amalunga edale lephalamende asuke aziphathe ngendlela enjengayona leyo eyenzakeleyo kuze kusiba ne-result enjengayona leyo eyenzakeleyo kuyadaniswa okumangalisayo
kodwa nxa sikhangela phela abantu balelungelo edale lephalamende ukuthi bakwenze kona kwa bakwenzileyo akunjalo babakhawuthi
kodwa ngani indlela yona leyo bayenze ngayo iyinhlamba kithi ngizakutshela iqiniso lonke ukuthi umongameli nxa evele ngumongameli welizwe esize edale lephalamende ayeshukumelwa ngabanye abantu beme-undermine abanye bengamshukumeli kwenze njalo kuthiwe abantu laba bephasenje akulunganga kuyinto okunjalo kubi kakhulu noma ngaze kwenye kube kusenziwa ngubani yinto embi kakhulu liya eyokuthi imbi okuthi sibilisibili noma umbani ngitsho wona laba ama-members of parliament nxa bahamba khona bafuna ukuhlonitshwa ngabantu njengezinkokheli yibo abantu abaqala wafuna ukuhlonitshwa ngabantu lapho abafika khona befika kungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona ngwayiphi iphathi kodwa bayafuna ukuthi bezisho ukuthi wena yena ungu-honorable member of parliament but ngezinye indlela ehlule kuhlonipha umongameli welizwe kuyadanisa kakhulu gipsi lokho
ubona zani kuyagcina ngani khonokho njengoba abanye sebelimele sokunjani
sokuzathi sifaka nje umfanekiso omubi kwabanye ngaphandle into enginanzelelayo gipsi ukuthi nxa sifithi siyakhulumisana kumbe siyayingejana kumele siqale ngathi thina nanxa sifithi silungisa izinto zethu kumele siqale ngathi thina kumele wona ama-members of parliament kathesi abe yiwo alwisela ukuthi izinto zilungiswe edanelepa ayibonke uyadlala eparlament.